isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 ngolesine mhlaka 2 Nkwenkwezi 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kudube silalo eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama radio stations athwa apiwa imvume ukuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangela iDiamond FM konke ngama projects eZimpapers.
EZimbabwe ngelinye lamazwe abikwayo ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwemibiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi ukuxotsha intatheli izindaba uma ubengabe cabangela ukuthi asibhali kuhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenza kahle.
Intatheli izindaba izidabuka eZimbabwe zisebenza eBotswana zipha imibono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingumakhelwane. Udaba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi sika bele mibono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. EZimbabwe ngelinye lamazwe yabikwa ekhokhela ekuncindezeleni kwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sinikeza umuntu wonke ilungelo lokwamukela imibiko ekhululekileyo. Lokhu sekuvimbe ukwethulwa kwezindaba lenkulumo zokuthiyana kwemibono ezindabeni ikakhulu emsakazweni ephansi kukahulumende. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Loba elizweni sokulenhlanganiso eziningi ezethula impiko kumaphephandaba kanye lasemisakazweni, uhulumende uqhubeka encindezela indlela inhlanganiso zezindaba ezisebenza ngayo ikakhulu emisakazweni ephansi kwakhe eyeZBC leziMpephazi. Imikhankaso yokuthi kusungulwe emeye imisakazo ezimele yodwa isile iminyaka eminingi ichayeka edwaleni ngoba uhlangothi olubona ngezemisakazo olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe iBuzz lokho luncitsha labo abafuna ukusakaza izincwadi zokuthi basakaze zamalayisensi. Kodwa osokulethe kukhona onayikuthi labo abaphiwa lawo malayisensi basungula imisakazo efana leStar FM leZFM bayaziwa ukuthi basekela uhulumende osokulethe ukuncipha kwembono ehlukileyo emisakazweni emitsha lemidala ehlezi ikhona. Ofundisa ekolishini leMiguel State University MSU umnumzana Brian Kiwane uthe uhulumende lokho emadolonzima ukuvulela amathuba emisakazo elemicabango etshiyeneyo lowakhe.
Kudube silalo eZimbabwe ngelokuthi uhulumende uyathatha isikhathi sokuthi akhulule ukusakaza lapha eZimbabwe. Singakhangela ama-radio stations apiwa imvume ukuthi asakaze. Singakhangela iStar FM ngihlangothi lwezimpapers. Sikhangele iDiamond FM konke ngama-projects ezimpapers. Sikhangele wonke asegweru lawana ngama project ezimpapers.
Unkosikazi Vivian Marara owenhlanganiso emele imisakazo yezabelo iZimbabwe Association of Community Radio Stations ZACRAS uthe ukupha imvume yokusebenza imisakazo yezabelweni kulungile ukuthi kunika uzulu ithuba lokuthi athole izindaba ngendimi zalezo zabelo.
Isimo sama community radios khathesi asimanga kuhle ngoba akukabi lama licenses asenikwe ukuthi ama community radios akwanise uku operator FM. Sothi nanjenge Zimbabwe Association of Community Radio Stations lokho sikhuluma lohulumende ukuthi ama licenses anikwe ama community radios ukwenzela ukuthi abantu bakwanise uku broadcaster indaba abasifunayo besebenzisa ama languages abafunayo.
Inhlanganiso ebona ngokuziphatha kwentatheli izindaba kanye lemisakazo Voluntary Media Council of Zimbabwe VMCZ ithi lethemba lokuthi lokhu kuzakwenza intatheli izindaba zisebenze zikhululekile, kodwa ikhathazeke ngokuhlukunyezwa kwazo lapho ziqhuba umsebenzi wazo ikakhulu ngamapolisa lenkokheli yamabandla ezombusazwe. Inhlanganiso le ithi lokhu kuvame ukwenzakala ngesikhathi sokhetho lapho intatheli izindaba ziphathwa njengezitha yilabo abayabe belemicabango etshiyeneyo naleyo esakaziweyo. Umqondisi wale nhlanganiso umnumzana Loft Dube uthe uhulumende kumele adale umumo okhuthaza ukusebenza kwentatheli izindaba zingahlukumezwa.
Uma ukhangela indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo kuleli eZimbabwe akula lutho oqhikile oso uguqukile ngama statement esingathi ngama statement avela kuhulumende asitshela ukuthi bazontshintsha indlela intatheli izindaba ezisebenza ngayo.
Kodwa loba imisakazo kaZulu ilephutha lokuthatha icele likahulumende ingcwethi emsakazweni, umnumzana John Masuku uthi lesi sitha sesivame lasemaphephandabeni azimele wodwa lapho intatheli izindaba zikhanya seziloba indaba zithatha icele lamabandla aphikisayo kwezombusazwe. Umasuku uthi lokho akusoze kusize uZulu ngoba wenza indaba eziphuma emsakazweni kumaphephandaba la zingathenjwa.
Indaba yokuqeda ukusabalala kwendaba zamanga kumele isetshenzwe ngabantu bonke, ikakhulu intatheli izindaba zonke. Intatheli izindaba ezizimele zodwa lazo kumele zingakhethi hlangothi, kumele zikhulume iqiniso njalo zingaze zaba zintatheli izindaba zokuphonga usola kuphela.
Kodwa ukubuya kwenkundla zebulenjini sokusize kakhulu ngasikhathi sinye kuphazamisa ukwethula kwembiko zintatheli izindaba kanye loZulu ezinye ezimqotho ezinye kungamanga. Inkundla zokukhulumisana zibalisela ezebulenjini ezifana leFacebook, Twitter, WhatsApp lezinye sezinikeza uZulu ithuba lokuthi enelise ukuhambisa imbiko etshiyeneyo ngesiphangiphangi njalo kungela kuvinjwa nguhulumende. UFaith Ndlovu eyinye intatheli izindaba yeZimbabwe uthi ukuza kwenkundla lezi sokuncede intatheli izindaba ukuthi zithole indlela ezikhululekileyo zokuhambisa imbiko masinya.
Ukubuya kovulembu njengomthatheli wezindaba kuyasinceda kwasinceda ngokuthi ukuthi sithole indaba khathesi sokulula, njalo futhi iyasinceda ukuthi nxa kulento ongayizwisisiyo uyakwanisa ukuyidingisisa ku-social media khonapho ubusithola iqiniso lakhona ungakabhali izindaba zakho.
Unobhala ugatsha lokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi bona njengohulumende bayaqakathekisa umsebenzi wentatheli izindaba yikho besemizameni ukuguqula imithetho encindezela ukusebenza kwazo zikhululekile.
Hulumende inopa udzamu nechiremerera chinokodzera kuzuva rinocherechedza.
Uhulumende upha ukuqakathekisa umsebenzi walabo abenza umsebenzi wokuhanjiswa kwemibiko. Nxa sikhangele ukukhululeka elizweni, kwengezwa ikukhishwa kwemibiko.
Loba kunjalo uhulumende utshengise uZulu ukuba ulakho ukuvimba ukuhamba kwembiko lula ebulenjini ngabe kwenze ngozibandlela lonyaka lapho avale ubulembu ngemva kokuba kube lodlakela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Siyabonga Gibson. Ngesikhathi intatheli izindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day, ezinye intatheli ezidabuka eZimbabwe ezisebenza kwele Botswana zilembono ehlukeneyo ngokusebenzela elizweni elingomakhelwana zisithi okunzima ikubhala, zisesaba ukuthi zingacothoza inkokheli bengaxotshwa elizweni. intatheli zindaba e-Studio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseBotswana.
Intatheli zindaba umhlaba wonke jikelele zinanza ilanga lokuqhakathekiswa komsebenzi wazo ele World Press Freedom Day mhla ka 3 kwenkwezi lonyaka. Ezinye intatheli zindaba ezidabuka eZimbabwe ezisebenzela kule Botswana zithi umumo usebenza kule lizwe ungcono kulasekhaya. UAndres Sibanda oyintatheli kwelinye iphephandaba edolobheni leGaborone uthi umumo wentatheli zindaba uke wangabi muhle ngesikhathi sombuso wayengumongameli uIan Khama, yena ojiye isikhundla nyakenye.
Ngesikhathi umongameli uKhama esesikhundleni ubengadondi uxotsha intatheli zindaba uma ubengabe cabangela ukuthi asibhali uhle ngaye, but hayi, ngomongameli omutsha sikakuboni lokho kusenzakala.
Umnumzana David Ncube, yena okumsebenzi wokubona ngokukhitshwa kwembiko kanye lokudlelana kwenkampani yayisebenzelayo, uthi ubona ukusebenza njengentatheli eBotswana kungcono kule khaya lapho ule mthetho efana le-IPA kanye le-POSA yona enqabela ukusebenza kuhle kwentatheli zindaba.
Intatheli emazweni amaningi e-Afrika ziyakhala, leBotswana uthola ukuthi kuleminye imithetho abangahambelani layo abafisa ukuthi ngabe iyesulwa. Kodwa ngaphezu kwakho konke, ngizathi eBotswana kuyasebenzeka kungalamgoqo efana labo ayipha kanye le-POSA.
Enye njalo intatheli uVumani Madlela uthi oqakathekileyo ukuthi kube lo mumo okhululekileyo elizweni, noma nje intatheli ezivela kwamanye amazwe zesaba ukubhala indaba engathi asihambelani le nkokheli.
Ngibona kunjalo endaweni eziningi ukuthi njengomuntu emzini akunyeka usuke uqale ukubhala indaba ezichothozayo, ikakhulu inkokheli yelizwe. Lokho kuthathwa njengokuthi umuntu uyadelela, njalo it's like you're biting the hand that feeds you.
Noma nje intatheli zindaba eBotswana zingakhononi kangako ngokuhlukuluzwa uma semsebenzini, kulokhu khathazeka ukuthi uhulumende uncitshaba amaphephandaba kanye lemsakazo ezimeleyo ibhizimusi uma ecabangela ukuthi basebenza lamabandla aphikisayo kumbe inhlanganiso ezilwela ilungelo likaZulu ezihle ziphange ukuveza insolo lapho zibona kusephulwa ilungelo loluntu. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Silokhu sikudaba lweWorld Press Freedom Day, ake sizwe umlayezelo esiwuthunyezelwe ngumlaleli weStudio 7.
Sawubona msakazi, unjani? Hayi, thina siyaphila. Ngilapha eGoli. Ukhuluma lo Busani. Ekhaya ngiphuma eNkayi, kwaSikhobokhobo. Usobhukwa uMazamba. Hayi, mina indaba engizilandelayo landela indaba engizethulela iStudio 7 hayi kazi ngethulele okungalona iqiniso. Ngakho ngithanda ukuthi nidlulise amazwi ukuthi qhubekani ngomsebenzi wenomuhle lisethulela indaba ezizona ezangempela njengoba vele lizethula. Ngiyabonga kakhulu.
Lo ke ngumlaleli womsakazo weStudio 7 osithumele umlayezelo kuWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifisa ukukhuluma ngosuku leWorld Press Freedom Day, sicela lisithumele imlayezelo yenu yama audios kunombolo ethi 01 ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
NgoLwesihlanu mhla ka 3 inkwenkwezi lusuku lokunanza ukuqhakatheka komsebenzi wokwethulwa kwezindaba emhlabeni jikelele olwe World Press Freedom Day. Ngakho ke umsakazi wakho weStudio 7 uza kwethulela indaba eziphathelane ngalolu suku. Lani balaleli bethu, lilakho ukuphatheka ngokusinika imbono yenu ngokwethulwa kwezindaba ngalezi nsuku zokwethulwa kwemibiko lendaba zamanga, ikakhulu enkundleni zebulenjini ezinjenge Facebook, Twitter lezinye. Thumelani imibono yenu ephathelane lokwethulwa kwezindaba zamanga lemiqotho kuWhatsApp audio kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo +1 202 465 0318.
Umongameli Emmerson Mnangagwa namhlanje uhlangane lezinduna zesigaba seManicaland bekhulumisana ngenqubela phambili kulandela umonakalo owadalwa lizulu lesikhukhula ucyclone Idai kulumango. Umphathintambo obona ngokwakhiwa kwezabelo umnumzana July Moyo utshele Studio 7 ukuthi izinduna lezi zivumile ukuthi abahlaselwa lizulu lesiphepho leli bathuthe badingelwe ezinye indawo nguhulumende. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk lamhlanje, uhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama lapho sixoxa khona ngokukhuphulwa kwentengo yempahla ethiyeneyo ezitolo lokudla eZimbabwe. Thumelani text message unombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakwele Bhilitane unkosikazi Theresa May usexothe umsebenzi umphathintambo wakhe wezomvikela uGavin Williamson emethesa icala lokukhipha imfihlo ephathelane lenkampani yengcingo kamakhalekhukhwini eHuawei eyakwele China. Elemelika seliqinise izijeziso elazethulela ele Iran ngokuvimba ukuthengwa kwamafutha ezimota ngamankampani alo kwele Iran. Unobhala bona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba uMike Pompeo uthi ilizwe lakhe lithatha leli nyathelo ligcwalisa isithembiso sokuvimba ele Iran ukuba lingatholi imikambo yokuthengisela amafutha alo. Udaba lokungcwatshwa kutsha kwamathambo abantu ababulawa ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi solutshiye abantu abathinteka ngalesi siga belembono ehlukeneyo ngokuthi luphathwe njani. Abanye abafana lemuli yakochuma eyetsholotsho abagejelwa amathambo ezihlobo zabo bathi kumele kwenziwe lokhu ngoba lapho okwakungcwatshwe abakibo ngesikhathi segugurawundi bekwazi. Kodwa kulabanye abathi amathambo engagejwa angcwatshe kutsha kuza kuba sokungcwatshwe ubufakazi besiga segugurawundi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ezicubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda endawonye lomnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, le into okwakuvele kumele yenzeka okuqala culturally kuvele esiNdebeleni umuntu kangagejwa ukuthi angcwatshwe kuthi one. So khonokho nje vele angazi ukuthi wakuhlala phansi wakuvuma ngubani and kwamanejwa njani in terms of ukuvikela abauthi ngesilungu i-trauma, ukudabuka kwabantu uma umuntu ethe wafa kudala ukuthi ufuna ukuthi umgebhe letha amathambo akhabone abantu futhi. So that khonokuyana nje kodwa kuqala singakangeni ipen to ukuthi kwenziwa njani njalo kwenzelwane yinto eseyinzima siqala ngayo. Sengitsho njalo-ke kwakuthiwa isilungu yi-genocide. So ma uzathi wena ngoba usunguwobusayo wawuvele umwe futhi owawugijima phambili labo bantu bebulawa ubusubhoda ngemva kwabantu abakhalayo besizukuhlungu ngokufa kwezihlobo zabo kuye kuthi abageje bengcwatshwe kungazange kungene enzikini impelo yokuthi bantu bebulawa vele babebule. So inkathini enkulu yokuthi kuthiwe khona kugejwa abantu kungelaqiniso elivenzwe sobala ukuthi lo muntu esingikhepha lo ubekulewe yini.
Hayi, kuyezwakala. Wena ke mnumzana Sibanda uthini ngodaba lolo? Uyavumelana laye na umnumzana Ndlovu?
Uqondile kakhulu umnumzana Ndlovu. Ekuthini inhlwa lesi iba njengekhanda iyadijiniswa, kwagijinyelwa ukuthi kwenziwe ezinye izinto kungaqalanga kwenziwa ezinye eziqakathekileyo. Mina ke manje ngifuna ukukhuluma njenge-direct victim yeGugurahundi. KangiyiGugurahundi kangibale emaphepheni, iGugurahundi undi kangizwa emaradiweni, iGugurahundi ngayibona ngawamamehlo, ngahlala ezintabeni ngalahlekelwa izihlobo, abantu babulawa phambi kwami ngingumntwana, amatitsha ami ayenziwa konke, odadewethu lobaba badlwengula ngikhangele. So from a victim point of view, labanye bami engibaziyo esikhulumisanayo esasiphayisa kubonayo kusenzakala, akusiyo indlela eqondileyo ukuthi sigijimele ukungcwaba. Ungcwaba into okumele ukuthi ngabe yenziwa ekucineni. Into yokuqala okumele sibayazi mina njengami engiyidingayo yikuzama ukuthi ngabe ngiyazwisisa ukuthi bona labana abantu ababesibulala, ababeshaya amatitsha ethu, bebulala izihlobo zethu, babezibulalelana. Okwesibili, kulabanye abantu futhi uyagijima ungcwaba. Kwakule maqembu abantu abaningi ama-dissident nawayebulala abantu kakhulu, abantu abafuba emathebeni asifuna ukukhuluma iqiniso. Into leyana imbi kulabanye abantu abayethiwa ama-dissident ababebulala abantu, be-rape abantu, besenza konke njalo ebusuku. Emini wawuthola ugijitshawa ngamasotsha, libulawa ngamasotsha ebusuku, libulawa litshawa futhi ngama-dissident. Sifuna ukubakwazi ukuthi ingcwaba lomuntu lowo ogejiweyo wabulawa ngama-50 brigade kumbe wabulawa ngama-dissident. Njalo sifuna ukubakwazi kokutsho nguNdlovu ukuthi esifa njalo lomuntu wafa njani, wabulawa wakuyini. Uhlupho lwakhona yokuthi lapha sikuzama ukuvalwa iqiniso. Kodwa ke mina isifiso engilaso yokuthi ngabe siqale saqala phansi ekuthini kanti vele abantu abagejwayo babulawa mbani njalo kwakutheni.
Ye, nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini ngalokho sekukhulunywe ngubaba Sibanda?
Okokuqala funa ukuthi ngikhorekthe into ezimbili. Yakuqala ngiya ukuthi manje bazabotshwa, angithongi ukuthi bazabotshwa.
Okay,
fuze babotshwe ngaphandle makuyukuthi kwakuvunyelweni abantu bavuma ukuthi asenzeni Truth and Reconciliation Commission ezokukhuluma iqiniso kutholelwane evunyelweni lokwa. But if kubuya kuvela emthethweni bazuze baboshwe. So kunendlela ezimbili okungenziwa ngakhona ukuthi khona kwenziwe kube yinto yokubonelana, kukhunyiswana umlotha or kuboshiswana. So ma kuboshiswana yi-different issue, angitshongo ukuthi bazwe, kuzofunakala ukuthi kwenzakale khona. Okwesibili, uma kukhulunywa le ndaba le esensitive kanje, mina angikaze ngijabulele ukuthi bese kuthelwa ukuthi ama-dissident abulala abantu. Njengoba esisho isibanda indaba ye-Gugurahundi nami-ke angiyizwa ngabantu, ngayi-witness. Anginalo i-one lithi emamvanjeni emhlabangu betholotho okwakulo MP khona u-Senator Moyo. Angizange ngibone khonapho ngisakhula ngiselisimbinde nkoma, angizange ngibone noyedwa kuthiwa kumbe ngizwe kuthiwa kulomuntu osebenza kumadizeni. Abantu bonke engibaziyo nabanye engangibazi ngamehlo ami ngiyizwa kanjalo, nabanye ngababona bethiwa ngibhekile babeshawa ngama-Gugurahundi not i-dizeni. So kugcina kudanisa khonokho esibandi ukuthi kukhulunywa ngendaba yobuhlungu kangaka bese kuthiwa okunye njekube kukhophanyana okunani okwenzekalayo bese sifuna sikwenze kulingane nalokho okukhulu esikhuluma ngakho kusuka kusikhathaza khonokho. Lokhu kusenza sifuna ukubuza ukuthi uvela ngaphi, akuveli kibo yini ababusi bonabo ababesebeplanta abantu babo ukuthi ba-neutralize into enkulu ngokuthi kuthiwe khona kulama-distance nawo avelayo vele kubala abantu asibazi nabo njengoba ngisho.
Lo-ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, kube xoxa endawonye lomnumzana Angliston Sibanda, laye uyingcwethi kwezombusazwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past 6 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
ugatsha lukahulumende lwemelika olubona ngokuphathisa abalambayo ngokudla olwe-United States Agency for International Development luthi indlala yalonyaka eZimbabwe izahlasela ngitsho lozulu wedolobheni lapho abantu abafika isigidi esisodwa lengxenye i-1.5 million abadinga ukuphathiswa khona ngokudla. Lokhu kuvezwe isiphathamandla salolu gatsha umnumzana Jason Taylor ekhuluma emhlanganweni oqhutshelwe eMelika inhlanganiso yeCenter for Strategic and International Studies izolo ngenjongo yokuhlaziya umumo wendlala eZimbabwe. Umnumzana Taylor uthe amadinga ukuphathiswa ngokudla emaphandleni okwamanye bangena ku-2.9 million. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lowake waba ngummeli wenkayi South edalele parliamente umnumzana Bednico Bebe ukuze sizwe ukuthi umi njani umumo esigabeni sakhe.
Ngibe ngise esigabeni senkayi nje ngikhuluma kunjenje ngempela video nale ekhona umumo wokudla kawumanga kuhle. Umumo wokudla ukhanya kathesi akula ukuthiwa udobhile bonke abantu akade bekulimile kuthile lokuchinza abaningi vele kazange bachinze. Nxa kukhona abachithileyo nabalemhlanhla abadobhe ezibandeni lezinkathi zabo. Uthi uyakhangela ke la manzi nje awokunatha. Ngibona ngani i-water table onyaka enkayi izakwehla kakhulu ngoba sikhuluma kunjenje uthangani kazange agcwale isikhathi sezulu sesiphelile. Izifula lezifudlana lamadamu kakula manzi, utshani kabukho, izifuyo kakula lapho esizakudla khona. Lo nyaka ngibone ngani indlala esizayibona yindlala esizabona kusipha izinkomo kanye nabantu. Nxa singazange sincedeke labo abajayele ukusinceda esizavele sizacela ke kubo ngoba vele sijayele ukuthi ke nxa sokunje sihambe sithepheke imiganu siyacela ukuthi abantu sebesipha. Sizakwenza khonokho ukwenzela ukuthi sisive abantu kodwa esisuye ngibona ngani hayi sesilimele.
Bayatsho abenhlanganiso eziphathisa abalambayo laba ukubana ngitsho lasemadolobheni umumo uzakuba mubi kakhulu lonyaka. Kuyini okubona ikakhulu koBulawayo?
Uzaba mubi kakhulu ngoba ukudla nxa sokusilela esiza kubona ikhoko kana sijalo ukubona eminyakeni ukuthi ukudla kuyakhwela. Lapho kuyabe kungani kungconyana khona siyabe sesibona ngendwendwe abantu bezama ukuthi nabo bathole ithuba ukuthi bathole lokhu abangakubamba. Njalo ngibone ngani ke kathesi ke njengoba vele imali ngaphandle kwelizwe ingani iyasilela. Sizaba lohlupho kakhulu ngoba abantu babasile labo abalezimali zabo nxa imali isesengconywana bebekhosa besiya eBotswana besiya eMachina besiya Kenya. Bona ngathi ke kuzaba kubi kakhulu endaweni njengokobulawayo ngoba le mali yakhona ungani kayibambeki iyasilela kakhulu. Sizazibona izidumbu ngenxa kungasangenelanga labo abangasinceda abamazwe omhlaba.
Umnumzana Abednico Bebe wake waba ngummeli wenkayi South edalele parliamente ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ekobulawayo.
It's trouble! Shaka!
Live in dear esigqibela uhlelo lwethu lengoma yakhe emnandi ethiwa Poco Mania Day. Singakehlukani kwesikhangele ezinye zenhloko zendaba. EleZimbabwe ngelinye lamazwe abikwa ekhokhela ekuncindezeleni ukwethulwa kwembiko kungelani lokuthi isekelo sombuso welizwe sona sithini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje sidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ekuseni ngo 6:30. Igama nguChris Gande lilayo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.